Endabeni zethu lamhlanje ibandla leMDCT lithi akula kubandlulana ngobuhlobo kubandlaleli njengalokho okushiwe ngabanye abantu. Izisebenzi zeStandard Bank zitshengisela phandle kwebhanga leli zikhonona ngokuxoshwa kwesinye isisebenzi ebesibamele kuWorkers Committee. Ilizwe leBotswana linika eleZimbabwe imithi yokunqabela umkhuhlane wenkomo. Sizahlolisisa okwenzakala endaweni eziningi lapho okuthathwa khona izithupha ezinikwa luhlangothi lukahulumende lweRegistered Generals Office. Ku-Live Talk lamhla, uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngokwenziwa ngabesifazana abakholo lwesiKristu njalo lokuthi banganceda njani ilizwe leZimbabwe. Bayangena na abesifazana lakwezombusazwe? Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunomlethi ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.